Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 2 ngompandula 2016 nguNtungamile Nkomo ngisithi endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa ayikade ehlome ngembhobho njalo elezinja ahanqe amahofisi ebandla lezaphu kobulawayo kulandela ukuvunyelwa kwaleli bandla ukuthi lingene ezitaladeni litshengisele.
Because eqalisileke ukuthi abantu ngochuku olwalusenziwa i-Rhodesian Front ka-Ian Smith kuyadanisa kakhulu ukuthi-ke ilizwe leZimbabwe okusakule demokhrasi ekhona njalo kusisekelo selizwe abasavunyelwa abantu ukuthi bacengisele bekhonona ngalokho kubahluphayo.
Amaqwetha alwela amalungelo oluntu kanye labamanyano wenera bathi sebekhweza emthethwandaba udaba lokuphikisa ukuvalwa kwenhlelo zokutshengisela ngamapholisa eHarare. Kwezemidlalo, imidlalo ye-Premier Soccer League iyaqhubeka ngempelaviki njalo iqembu lama-Warriors lizadibana leleGini emdlalweni we-AFCON. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa ayikade ehlome ngemibhobho njalo elezinja ahanqe amahofisi ebandla lezaphu kobulawayo namuhla axotsha abantu bonke kade bephakathi kulandela ukuvunyelwa kwebandla leli ukuthi lingene esitaladeni litshengisele. Umahluli uNkosikazi Nokuthula Moyo nguye ophe isinqumo sokuthi ibandla lezaphu lingatshengisela. Leli bandla belifuna ukutshengisela njengalokhu obekuqoqwe ngumanyano wenera kodwa kwamiswa ngamapolisa eHarare. Umsekeli wesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPitule Ncube utshele iStudio 7 ukuthi okwenziwe ngamapolisa ikwephula umthetho njalo basacwayisisa ukuthi ukuze babone ukuthi bengathatha amanyathelo bani phansi kwesisekelo sombuso welizwe.
Besisemahofisini kusiyachaya we-11 ekuseni namhlanje kuyikuthi besimele siye ku-demonstration for electoral reforms eyaliswe ngamapolisa. So abantu ama-members e-party le-staff sezaphu besehofisini laphana eze-assembled ukuthi bebuyele ezindlini kungasela demonstration. Kuthe kusatsha we-11 laphana kwafika imoto ezintathu zamapolisa, i-right police o-black boot, bagombolozela indawo yonke eseround ihofisi. Kwangena abangenileyo, mina ngikawunte ngathola 50+ abangenileyo phakathi, baqala ukuthethisa khonapho bexhesha umuntu wonke emahofisini. Sazama ukuthi sibuze ukuthi kanti baxhesela nehofisi asikho ku-public place, kodwa bazange salalela baxhesha wonke umuntu elobe benemahofisini. Baze bavala bona sesifungile sonke.
Akulobotshiweyo?
Hayi, akulobotshiweyo, kodwa bebesebenzisa amandla le nkulumo esingathi bethethisa, njalo bebethwele isikhali, bethwele imbhobho, ama-teargas, lezinja and like bekubethethisa kakhulu lokho into kwankona.
Manje kuyini osekuzayenzakala? Liyathatha yini amanyathelo okuthi likhonone ngalokho abakwenzileyo njengoba usitshona ukuthi belingekho ku-public place?
Kakhulu sisamele ukuthi size ukuthi abadala behlanganise bazathini. Kodwa masikhangela nje indlela abaziphathe ngayo amapolisa, akukho emthethweni, njalo kuzamele sikhonone sitshengise ukuthi asijabulanga ngendlela abaziphathe ngayo. Ngoba amahofisi e-party i-private property akumelanga besike benze into abayenzileyo khonapha.
Umnumzana iPitule Ncube ngumsekeli wesikhulumeli sebandla lezaphu ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo.
Lingakhohlwa ukuthi uhlelo lwezindaba ngesiNdebele kuStudio 7 luqala ngo 7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 0794936065 la ku 15460 kHz ku shortwave. Sitholakala njalo ku WhatsApp ku 0012024650318 loba ku 0027743416270 la ku Facebook ekhasini lethu LVOA Ndebele.
Amagqwetha alwela amalungelo oluntu kanye labomanyano wamabandla aphikisayo owe-National Electoral Reform Agenda INERA bathi sebekhweza emthethwandaba udaba lokuphikisa ukuvalwa kwenhlelo zokutshengisela ngamapholisa eHarare. Amabandla aphikisayo la ebemele etshengisele eHarare namuhla egqugquzela inguquko kumithetho ephathelane lokhetho kodwa ayalisiwe ngamapholisa izolo. Amapholisa athi njalo akula muntu ozavunyelwa ukutshengisela enzikini yedolobho leHarare phakathi kwamaviki amabili alandelayo. Kodwa amagqwetha labo abamabandla aphikisayo lawa bathi lokhu yikwephula amalungelo kaZulu. Sixhume isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party ele-PDP elilunga njalo le-NERA umnumzana Edwin Spanda.
Ukutshengisela obala ukuthi uhulumende kaRobert Mugabe usehlulekile yikho seqalisileke ukubusa abantu ngochuku olwalusenziwa yi-Rhodesian Front ka-Ian Smith. Kuyadanisa kakhulu ukuthi-ke lizwe leZimbabwe kuthakule demokhrasi ekhona njalo kusisekelo selizwe abasavunyelwa abantu ukuthi batshengisele bekhonona ngalokho kubahluphayo. Into edanisayo kakhulu okwamagama.
Akhona amagqwetha alwela amalungelo oluntu asekhweze lolu daba emthethwandaba. Singabona yini umthethwandaba ufumana ukubana kusemthethweni ukuthi ukutshengisela lokhu kuvalwe?
Kuveleka kukho emthethweni njengoba ngithilwa ngaphambilini ukuthi isisekelo selizwe leZimbabwe siyavuma ukuthi abantu batshengisele bekhonona ngalokho abakusolayo lokubahluphayo. Yikho-ke kakukho emthethweni okwenziwe ngamapholisa, kakukho emthethweni okwenziwe nguhulumende wezanu p f. Yikho-ke njengoba lithilo siyakuphikisa lokho sesihambele emthethwandaba. Lanxa umthethwandaba ungaphuma loba ngayiphi indlela, thina sizaqhubekela phambili senze inhlelo zethu ngoba sebe silandela isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe. Siyavumela ukuthi abantu batshengisele
kahle kahle. Kuyini okwesatshwa ngamapholisa? Kungani bethethele linyathelo?
Bayesaba ukuthi-ke amapholisa eZimbabwe sananzelela ukuthi basebenzela-ke ibandla lezanu p f. Bayesabela-ke ukuthi ukutshengisela kwamabandla ezombusazwe behlangene bonke besola umbuso wezanu p f kubenza basondelelane bakhulumisane bazwisisane. Nxa sekubuya ukhetho luka-2018-ke bese besiba le candidate eyodwa ezaphikisana lo Mugabe. Bona bathanda ngama ebandla ezombusazwe ayehlukene, yikho-ke lapho ade bengasinika khona imvumo. Kodwa ukuhlangana kwethu-ke kuyabethuka, ikanti-ke hhayi asifikele emuva. Efika u-2018 sabe-ke sile-candidate eyodwa-ke ezamelana-ke ezamelela amabandla wonke ezombusazwe i-opposition. So kwesatshwa-ke ngamapholisi ukuthi khona sibambane sisebenzelane ndawonye, into ebatshayisa ngovalo kakhulu kabalali.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla eliphikisayo ele-People's Democratic Party ele-PDP sixoxelaye ekobulawayo. Abaphila lobugoga namhla basungule umkhankaso ababiza ngokuthi i-hashtag disability sledgehammer oqondiswe kuhulumende edalele ephalamende kwabamabandla ezokholo lawezombusazwe abaninibhizimusi labamankampani besithi bafuna kulinganiswa yamathuba phakathi kwabo loZulu Makhaza. Kubika uMavis Gama.
Lo mkhankaso uzoqhutshwa kusetshenziswa indlela ezehlukeneyo zokutshengisa ukukhonona lokusa incwadi yesikhalazo kuziphathamandla zize zizwisise ubunzima obubhekana labaphila lobugoga. Umkhokheli walo mkhankaso umnumzana Abraham Mateta oligqwetha utshela umhlangano lentatheli izindaba eMedia Center ukuba leyo sando yesledgehammer yindlela yokubonisa inguquko ezoba khona kundlela ezosetshenziswa ukuzifinyelela iziphathamandla kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo.
Soko lesikhathe side iminyango ivaliwe. Besilokhe sizama ukuqoqoda, siqoqoda kodwa akula muntu osizwayo. So isilejama kungumbuthano kumbe ukuzwisisa ukuthi sokumele siguqule indlela ebesizisebenzisa ukuthi sizwakale njengabantu abakhubazekileyo.
Umathetha ethi sesedlula isikhathi sokube kuncenganwa kungekho osekufezwe ngezokukhulumisana ebezisetshenziswa emuva.
Sifuna ukufikela umuntu munye lamunye iZimbabwe yonke ize ibe kwazi ngedisability. Sifuna ukuthi abantu bazwisise ukuthi nxa sikhuluma ngale ndaba asitsho nje kuphela indaba yabantu abakhubazekile, sitsho ukuthi thina njengabantu abakhubazekile silezimuli zethu, silezihlobo zethu, silabanye abantu abathanda ukusifisela kahle. So yibo abantu esithi siyabe lathi sibanxusa ukuthi basincedise ukuthi sibonise uhulumende, sibonise even abazimele bodwa ukuthi sokufuze basigoqele phakathi kwezinhlelo zabo.
Lanxa ukhona umthetho wokulondolozwa kwelungelo labaphila lobugoga, omunye wabakulo mkhankaso umnumzana Masimba Kutshera ethi kawusebenzi.
Kule izinto eziphakathi womthetho ezenje ngokuthi kumele kube lo director of disability affairs, asikambona udirector khathesi sole 20 years aba-appoint udirector abazange basichazisele ukuthi kungani udirector wangkhona singamboni ungane engatholakali. Iparlamenti yethu asikazi kiyo ukuthi kuyini umthetho ungalandelwa. Yikho sithi amadozi avaliwe njalo asefuni sledgehammer ukuthi size siwavule.
Ukusetshenziswa kwesibonelo sesando esledgehammer ukutshela ethi kungatsho ukuba bazoqhuba imikhankaso yabo ngodlakela.
Eyethu le i-hashtag iuqalisa i-movement sibili euthi into zonke esingathi siyazifuna zihle sizithole ngemva kwesikhathi. Kungenzakala sibili ukuthi amanye ama-hashtag baqale ukubuya lamanye ama-hashtag this flag lokunye lokunye, kodwa thina eyethu itshiyene ngoba sifuna ukuthi wonke umuntu waseZimbabwe ungasenani ukuthi nguhulumende ukhona yini kumbe uhulumende omutsha, izikhalazo zethu nxa sezihlonitshwe, nxa sebelalele isikhalazo engxenye yikho ezama khona i-hashtag. Kodwa okwakhathesi khale njengani sizaqhubekela phambili.
Abanobugoga bathi sesifikile isikhathi sokubonisa inkokheli kuhulumende lezinye inhlangothi ukuba baqakathekise lolu hlangothi njengokuthiwo yizivumelwano abangena kizo ezamazwe omhlaba ulungiswe lo mthetho olawula phezu kwelungelo labo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso emela abantwana abaphila lesimo sokungenelisi ukucwayisisa kuhle umumo abakuwo Autism Organization of Zimbabwe isikhuthaze ukuthi abantwana abaphila lesi simo kumele bahlanganiswe labanye abantwana abaphile kuhle ezikolo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umqondisi we-Autism Organization of Zimbabwe unkosikazi Helen Mtambara uthi umkhuba oqhubeka ulokhe ukhona wokukhetha ngusiya ngobugoga sokumele uphele, kube lokusebenzelana ethi njengenhlanganiso sebesakha isikolo esijonge ukulungisisa lolu daba.
We are actually building a center. We're given a farm by government.
Ngathi vele sesisaka isikolo eRuwa esihlanganisela abantwana bonke ukuze labo befunde benelise ukuzwisisana labanye, njalo lokuhulumende kukhanya ngani sikusekela lokho.
Umqondisi wenhlanganiso yabaphila nobugoga eCenter for Disability and Development umnumzana Masimba Kutshera uthi lokhu yikho abavelele kude bekufisela, kodwa inkinga ikhanya ikugatshalwe zemfundo.
Sibona indaba ze-disability lapha eZimbabwe, kunabantu abaningi abangazwisisiyo ukuthi i-disability itshoni, unganceda njani umuntu oyabe elobugoga obuthile. Kodwa udubo esilalo yi-Ministry of Education le-curriculum yayo, ngoba ungakhanyelisisa
ababalisi okumele babe khona ukuthi bafundise into ezinjenge braille ukuthi babe lecebo elokuthi bafundisa njani abantu abalobugoga bona njengani yibo abaswelakalayo.
Unkosikazi Mtambara uthi kuyadingakala ukuba kube lo msebenzi omkhulu wokutholisa ingcitshi ezidingakalayo ezingasebenzelana lezikolo ngendlela engalungisisa lolu daba.
Ugatsha lwezomfundo lumele luqashe abantu abalolwazi abafana nama-therapists, nama-educational therapists, rehabilitation physicians, physiotherapists, speech and language therapists ukuze luphele lolu dubo lokuthi abantwana abagugekileyo befunde kwizikolo zabo kuphela.
Ethi okwamanje kulokusebenzelana okuhle lohulumende ikakhulu ngesikhathi kusaselomuya uBrigadier Felix Mtshemo lapho uhulumende egcine ebanikeza iplazi eRuwa lokwakhela isikolo lokuqhubela imisebenzi yabo. Uthi udubo lweautism luyaluqhela osokudinga ukuba kwengezelelwe imfundiso lolwazi kuZulu lakubazali phezu kwalo. Ukutshela uthi udubo lokubandlululwa lutholakala kwabaphila lobugoga ngobuningi babo hathi abale autism kuphela.
Nxa kuyukuthi umuntu ole-albinism kumele ube duzane lebhodi ngoba uyabe i-eyesight yakho iyabe ingafiki kude. Nxa kuyukuthi awuboni kumele ube le braille kumbe ube lezinye iindlela ezokuthi ufunde ngazo. Nxa kuyukuthi awukhulumi kumele ufundiswe usebenzise i-sign language. So ubamba abantu abalebugoga obujeneyo ngendlela ezijeneyo.
Inhlanganiso zabaphila lobugoga zizaba lomhlangano omkhulu ngomfufu lonyaka emzini weChitungwiza lapho abazahluza khona inkinga ababhekana lazo kunye lemisebenzi abayenzayo. Njalo kulokuvumelana kudaba lokuba uhulumende efundisa ababalisi abalolwazi lokuphathisa abaphila lobugoga ngobuningi babo emakolitshini ajeneyo afundisa ababalisi elizweni. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Live Talk lamhlanje ikhangela ukuvalwa kwenhlelo zokutshengisela ngamapolisa eHarare phakathi kwamaviki amabili alandelayo. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Lo ngumsakazo wenu umsakazo we Studio 7 na sisakaza singapha esikolweni Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Isikhulumeli sikamongameli Muhammadu Buhari wakwele Nigeria walile ukwamukela inkuthazo enziwa ngabebandla lezombusazwe eliphikisayo elikhulu kulelo lizwe le-People's Democratic Party elithi kumele uBuhari achiye umsebenzi. Ibandla le-PDP lithi izibopho zikaBuhari ezokuthuthukisa umnotho kazisebenzi njalo yizo esezibangele ubunzima osobubhekanela lelo lizwe kwezenotho. Abakumsebenzi wokulondolozwa kwezemvelo emhlabeni jikelele basungule umhlangano wabo omkhulu wensuku ezilithumi owe-World Conservation Congress izolo eHonolulu. Lo mhlangano owenziwa kanye ngemva kweminyaka emine ungenwa zinkulungwane lenkulungwane zenkokeli zikahulumende ezamazwe omhlaba kanye laba kumsebenzi lo njalo uqhutshelwa eHawaii eMelika okwakuqala. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Washington. Umbiko olandelayo uveza imbono kahulumende weMelika.
EleMelika lithi likhathazekile ngokuhlukunyezwa kwabantu abangamashumi amabili lantathu ababotshwe ngonhlangula kudlakela lengxabangxoza eqhamuke esigodlweni seMauritania iNouakchott. Ukubotshwa kwalaba bantu besetheswa amacala angaqondakaliyo kwenziwe komunye umuzi wabakhe okungekho emthethweni ngenxa yokuswela indawo zokuhlala isquatter camp. Lapho sebedilizelwa lezo zindlu ngamapholisa bahle baqalisa ukulwisana lawo bebajikijela ngamatshe. EleMelika lithi likhathazekile njalo ngembiko ethi ababotshiweyo laba babanjwe ngamandla ukuthi bavume icala lokuthi bona yibo ababangele loludlakela ngemva kokutshaya kwabuhlungu ukuthi benze njalo. EleMelika lithi njalo libhekeke ngamehlo abomvu ukuthoniswa kwaloludaba. Phakathi kwababotshiweyo kulamalunga alishumi lantathu abenhlanganiso elwela ilungelo lokuvinjwa komkhuba wokugqilazwa kwabantu eye-Resurgence of Abolitionist Movement yakwele Mauritania. Ele Mauritania yilo ilizwe lokugcina ukuphuma lomthetho ovimba ukugqilazwa kwabantu ngomnyaka ka-1981. Laloba kunjalo, lomkhuba wokugqileza abantu ubikwa lokho uqhubeka elizweni lelo lapho kulesilinganiso sabantu abaphakathi kokune lokungamashumi amabili ekhulwini 4-20% labantu bakwele Mauritania abayizigidi ezintathu lengxenye 3.5 million abalokhe begqilazwa. EleMelika likhuthaza ukuthi icala lababotshiweyo abathonisiswayo okwamanje kumele liqale licubunyungulwe kabanzi andumana babiswe phambi komthethwandaba hatshi ukwephula ilungelo loluntu ngale indlela.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yeKasilaga Premier Soccer League iyaqhubeka ngempela viki njalo iqembu lamaWarriors lalo lizadibana leqembu leGuinea ngesonto kumkhankaso weAFCON. Kubika uJoseph Njanji.
Kusasa ngomgqibelo kule midlalo emine Premier Soccer League njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leBulawayo City lizemukelele eMtare City enkundleni eBapa Fields. Iqembu leZPC Kariba lizanqikelana leqembu elihlezi phezu kwengalane leFC Platinum enkundleni eNyamunga. Iqembu leHawkmine lizadibana leLetsholotsho enkundleni eLuveve. Kuthi eleHarare City lizadlala leNgezi Platinum enkundleni eRufaro. Ngesonto kule midlalo emithathu njalo iqembu leTriangle lizemukela iqembu elihlezi kuzinga lesibili engalaneni eleCapes United enkundleni yeGibo. Iqembu leDynamos lizadlala leChapungu enkundleni yeRufaro. Kuthi iqembu leBotha Strikers lizadibana leqembu leHighlanders enkundleni yeDilivazimu. Iqembu leBotha Strikers yilo elihlezi ngaphansi kwengalane kodwa lidlala kuhle kakhulu nxa lidlala lisekhaya. Ensukwini ezedluleyo abafana beBotha Strikers batshaye iqembu leDynamos bedlala besekhaya kodwa umqeqeshi weqembu leHighlanders uErol Akbay uthi isikhathi sokudliwa ngamathimu amancane yasisekho ngoba befuna ukuthuthukisa amathuba abo okuphakamisa isicoco ekupheleni kwesizini.
I think the championship is not done yet.
Amathuba amaqembu wonke alingene, yikho kuningi okungenzakala njengoba kule miklomelo engamashumi amabili lesikhombisa okusamele siyidlalile kumidlalo eyithoba munwe munye eseleyo. Njalo loba yiliphi iqembu elidlala kusigaba saphezulu lilakho ukuphakamisa isicoco.
Omunye umdlalo weviki lamashumi amabili lambili uzadlalwa ngeviki ezayo ngolwesine njalo uzakuba phakathi kweqembu leChicken Inn leLewange. Lo mdlalo odluliselwe phambili njengoba iqembu leChicken Inn lilabadlali abayingxenye yeqembu lesizwe elizadibana leqembu leGuinea ngesonto kumdlalo wokugcina wesibaya sikaGroup L kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-2017 Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa elizweni leGabon ngomnyaka ozayo. Iqembu leZimbabwe livele selaphumelela ukuba ngelinye lamazwe aza kuyadlala kwele Gabon njalo likhangelelwe ukuphakama kusasa ekuseni lilubhekise kwele Guinea ngemva kokwehluleka ukuhamba namhla ekuseni. Abadlali baleli qembu abadlala phetsheya kolwandle abagoqela uKnowledge Musona, uMarvelous Nakamba kanye noMathew Rusike bakhangelelwe ukuhlangana labanye khona le Guinea. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuhlelo lokuzilibazisa olwe Woza Friday lamhlanje silomculi wakoBulawayo uAwakhiwe Sibanda yena ohlabela umdumo we-rap.
Ikaba yami ngu-RQS Spanda, suka koBulawayo, emakhokhoba, ngi-hip hop artist.
Bakhosi, bathi bakhosi, iya soli jwasila, lithi kule nkosi, abazohlaba umkhosi la, leli thambo lithi, hayi lisiphithiphithi, ngathi kusazogcwala umprophanyana all over the city.
Akhalisango 2012. Intwasa Arts Festival yemakhosi ngikho engaqalisa khona ngo-2012 ukwenza i-rap music. Ngikutho e-UK senze i-collaboration labanye ama-artists avela kwamanye amazwe from amazwe angu-15. So sayenze i-collaboration and performa kuma-festival ase-UK. So sesiperforme e-Shambhala Festival. Namhlanje sise-Wales sizoperforma e-festival number 6. Kusasa siyabe sisiya e-Freedom Festival Hall. Sesiyenza la ma-concert amathathu khona lapha e-UK. So sifuna ukuthi sibonise abantu ukuthi thina kwini esibaphathele khona lapha e-London, sivela lakho emazweni ethu. So mina engiyabe ngikwenza ingoma zami eze-hip hop, ngizabe ngisenza enye ingoma okuthiwa ngusangoma, lenye i-act yokuba yisangoma on stage. Rephanya isiNdebele, so abajayelanga ukuzwa umuntu orephanya isiNdebele, so kuyabachaza kakhulu elengirepha ngayo, futhi lokuthi ngiyafaka isintu kurep yami. Ngiyabe ngithatha amathambo ngingene lawo esitejini ngiperforme ngiyisangoma, so abantu bayithakazelela kakhulu. Ngile EP ekuSoundcloud okuthiwa Hip Hop Poetry, ihlanganisa ingoma ze-hip hop le-poetry kancane ngenye la inkonzo yami okuthiwa kuMbonikazi.
Ngiyaziqhenya ngobuntu bami ngilamahloni, ngiliqhawekazi elazalwa ngunina kwahala amanina, umavodlovodlo yebo yimina, intombi yokuqala lokugcina emnyama khaca kukhazimula isiphaqa esakazibale liqathe libabo kwedlula kwesihaqa. Ma bethuke wayibona na intombi eqansa uqaqethi mayinyathezele umhlaba uqhaqhazele kunyakazele ngesisindo sezithende zayo, ngelapho bayabo besho mina qho yintombi yase-Africa for and I represent the beauty of an African, cause I'm free and I can. I'm proud of my dark skin and my kinky hair. I embrace my Africanness. I'm a gorgeous daughter of the Ndebele soil. I will die and gladly lie underneath the Zimbabwean soil where my black people toil. See, I'm not just a woman, but I'm beautiful, unique, and I'm special. I refuse to accept that I need brighter skin to be one of a kind. And I refuse to prettify myself, cause my identity has already been defined. My name is AWA African Women Arise, and these are my spoken words.
Yatholakala ku SoundCloud from CAWA. Namhlanje since festival number 6 siyaqeda kusasa ngokwenza i-Freedom Festival Hall. Suka lapho ngiyabuyela eZimbabwe for any Mosaic Festival mhlaka 11 September bese ngisiya eGermany 23 September.
Ngiyakhala ngicela uxolo kodwa angazi kulo mhlaba ukuthi ngiyeza siphi sono, ngicinga amadolo. Ngicela uxolo angazi kulo mhlaba ukuthi ngiyeza siphi sono, ngicinga amadolo. Ngicela uxolo angazi kulo mhlaba ukuthi ngiyeza siphi sono. I just can't bear all this living in fear. Hope I'm shy every day. Now my best friend is a tear. And every time you walk in, there's not my talking and I'm a joking.
Ayi suka bo intombi ehlabela kamnandi u-Awakhiwe Spanda, intombi yakoBulawayo ehlabela ke umdumo we-hip hop. Hayi sikufisela inhlanhla ntombi enhle ngokwenzayo. Lalelani udaba lolu ngokugcweleyo ku-VOA Ndebele la kuFacebook kanye la kuwebsayithi yethu ye-www.voaindebele.com. Kwanelo kalamhlanje mthokazi olivalelisayo ongontungamela inkomo, salani kuhlelo lwe-Live Talk.